Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Hola mgela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 18 Nhlolanja 2025 ngutaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Uhlupho olukhona vele ugovernment nxa engathi ngikhulume igovernment yiyo elenkingi.
Vakhala ngohulumende abaphikisayo eZimbabwe ngokubotshwa kwabathenga bethengisa impahla okuthiwa babulala amabhizimusi amakhulu.
Ungakhangela abantu laba sebefika behlale phambi kwesitolo bethengisa izinto eziphakathi kwesitolo. Luwalo wesitolo ubhadala amarenti, ubhadala amatheksi.
Abakubandla elibusayo bathi kumele kulungiswe udaba lwabathengisa impahla emigwaqweni ukuze amabhizimusi amakhulu engabhidliki. Izakhamizi zeGwanda North sezidlela evalweni ngenxa yokudoda lokutsha kwezilimo okudalela izulu elikhulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Bakhala ngohulumende abaphikisayo eZimbabwe ngokubotshwa kwabathenga bethengisa impahla okuthiwa babulala amabhizimusi amakhulu. Kodwa abakubandla leZANU-PF bathi kumele kulungiswe udaba lwabathengisa impahla emigwaqweni ukuze amabhizimusi amakhulu engabhidliki. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Greta Svanda olwela ilungelo loluntu.
Uhlupho olukhona vele ku-government babadube nxa engathi ngikhulume. I-government yiyo elenkinga. I-government yiye ubaba walapha ngoba ukuthi kuthiwa kulempahla ezingenileyo lapha ngomgunyathi. Kwenziwa ukuthi uhulumende akalayo indlela yokuthi azinikele ekubambeni indaba ezinjengazenezi. Ngoba kathesi siyabona amapolisa agcwele imigwaqo lapha. Yethi abantu bangenisa izinto ngemgunyathi emabhoda lapha. Anti uyakubona ukuthi khona kubuyela back to ugovernment. Ukuthi ugovernment amapolisi zakhe yiwo angalunganga apromota ukuthi abantu benze ukuganga. Kube sokuzobuya sokuaffecta informal business to a point yokuthi khona kathesa informal business yiyo esisafa. Abantu kathesa ngeke ngiyethenga okay mina isinkwe esenza dola ngisekele ukuyathenga isinkwe esenza 50 cents ngale esidingwe ngemgunyathi. Ama-companies ayiwona amakhulu ehambe siyathengisela abantu abasestreetini. Uhulumende athi kakwazi yini khonokho?
Yes, ngathi manje kulungiswa njani sibambe khona?
Owinto lokhu kufuna ukuthi uhulumende abe responsible. Uhulumende athathe amanyathelo, hayi khona ukuthi abantu benze ukuganga ebakhangele athiyane labo kanjalo abe sezokuthi yena hayi abantu kabazenzela into ababayifunayo ngale labo bayehluleka i-management. Hayi mina kangivumelani lakho lokho. Mina ngithi formal business kumele ukuthi ibe protected. Ugovernment angavumi ukuthi ama-manufacturers athengisele abantu abasestreetini ekwazi ngoba izimota zakhona uyazibona lapha indawo yonke zithengisele abantu estreetini isinkwa. Kanti uhamba njani ukuthi umanufacturer uthengisa estreetini? Uthengisela bani estreetini? Laba ke i-formal business ibisisithini?
Lo ngumnumzana Greta Svanda olwela ilungelo loluntu obexoxa loGibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo. Sixoxe njalo lomnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba tshabalala edalele ephalamende.
Ungakhangela abantu laba sebefika behlale phambi kwesitolo bethengisa izinto eziphakathi kwesitolo. Luwalo wesitolo ubhadala amarenti, ubhadala amatheksi, ubhadala izisebenzi ezinengi khonaphana. So vele akuqondanga ukuthi kona izinto ziyekelwe zibe njana. Yikubona uhulumende ebhizi elisana lako khona ukuthi hayi noma sothasho uyudinga imali ungadinga imali phela usezizinto esezivulala ama business. So uhulumende vele kazanga afa wavumela abantu njengokusho kamdaweni othola uhulumende uyekela abantu bese ngayekeli bantu yikubona kathesi kunje so abantu beberedwa emabhoda kukhangela isisu bana into lezo zingenisile uzingenise njani lento ezifana lazo nalezo. So uhulumende ngakho ekuyekeleni abantu besenza ukuganga khonokho kodwa njalo futhi ungakhangela amanye amafuma business lokaba yiwo abakuqalisayo konokana benika abantu izinto phandle ngoba babefuna i-US dollar. Benika abantu ukuthi babethengisele izinto phandle bebezikhiphe emashobo kona abantu abanye baze bacina bekopa abanye bagcina sebezibisele izinto zabo bodwa bezisimagla loko simagla kodwa uhulumende ubhizi uloke ekululise kona kwanti kungenzakali le ndaba e-management ebengikhuma ngayo amankampani abanye abantu they are not managing their businesses properly.
Kodwa kolita kula ndlela yini udaba lolu olungaphathwa ngalo kulokuthi kube ugijiniswana labo abathenga bethengisa impahla into ezinjalo akulenye indlela yini
uba nguhulumende into ehle ngokuthi uhulumende nguhulumende olalelayo vele kuyafunakala ukuthi nanxa abantu sisile mbono kumbe izindlela we must proffer that for uhulumende ukuthi hayi indaba singenzi so yikho uhulumende ehlala thi kona is a listening government uhulumende olalelayo so indlela ziyadingakala sibona ngabe siyazibisa forward ukuthi hayi asiwabeni lokhu ngendlela enje asiwabeni lokhu ngendlela enje ngoba enelo day njengoba ngisitsho esiwufunayo yikuthi kona singa-affecti ama-businesses but la ama-business garane kuhle izinto zabo.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lebandla lezano PF elimele iphela ndaba chabalala edalele parliamente ubexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseHarare. Izakhamizi zeGwanda North sezidlela evalweni ngenxa yokutota lokutsha kwezilimo okudalwe lizulu elikhulu njalo lokungani kwalo kumaviki amabili edluleyo. Zithi zilakho kungavuni amabele kahle lonyaka njenganyaka enye okwabangelwa isigudumezi somkhathi ese-El Nino esadala isomiso eZimbabwe lemazweni achiyeneyo. Kubika u-Albert Ncube.
Kuningi obusinda abalimi esigabeni lesi. Unkosikazi Rose Dube oyisakhamuzi eDambashoko ole mnyaka kuzalwe ngamachumi ayisishiyagalombili uthi lanxa izulu line kuhle ngalathemba lokuthi uzathola isivuno esihle.
Zivaliwe zibaya hayi zibaya zivaliwe khuluma kanjena abukuze kuphuze lokuthi abasincede ababasincede kweminye iminyaka ukuze bangasilimeli masinyane ukuthi abaselazuye abantu. La madonka ayefile ayesifa kakhulu lenkomo zafa kakhulu kwathi la ayesele aphuza ukuncikili kuku
esine sakhamuzi eDambashoko. Umnumzana Ben Masango uthi izulu lisuke laba linengi kakhulu okudala ukutota kwezilimo
ngemva kokumina lokwenza silethemba ukuthi hawu sokuzaba ngcono kwase kubuya kizulu futhi elikhulu la ngena emasimini kwamuka okuningi kuyatota kutotile nje uhamba kusithi lapho nganokuphakeme khona lapho uyaficatha amabela khona ayaphila kodwa ke kukhulu kube yibudoda. Indlala yezifuyo hayi isidluli siphelile sibili ngoba inkomo ziphelile amadonki aphelile indlala ngizasala ebantwini ngoba ukudoda koloko kwenzakele abantu abasiye kuvuna ngendlela ade bevele besebenze ngayo.
Umnumzana Mikhaya Gumbo oyisakhamuzi emasholomoshe uthi abalimi akumelanga balahle ithemba nesimo sezilimo.
Noma nje impahla ebesiqakile kodwa hayi sizamile nje ukulima emasimini sibili bekuphume kuhle sibili songani nje kulezi suku izulu senganyaka isekho sonyaka isekho sibili hayi kuze sikhangelile ukuthi liyabuya asingakheli ukuthi hayi nezilimo zethu hayi sisesezinhle sibili noma nje nganeminithi asobasoba kudala akwabi sesimini sibi ngezifiyo zethu sesiphinyile sibili siyalima kuhle ngazo sibili kuhle singadeli asihlakuleni ohlakulayo sihlakuleni sibili simelele izulu ukuthi liyabuya.
Ukhansela kaward 1 umnumzana Stanford Kala uthi inengi lezakhamizi kalilimanga ngamandla ngenxa yokuswela kokulimisa lalo indlala lokhu ihlasele emakhaya.
Lithe seline kakhulu ke izilimo eziningi zisuke zasezitota laselisuka laselihamba njalo abantu abaningi abazange balime kakhulu ngoba izifuyo eziningi ngomnyaka ophelele nje busazi bekuyindlala so izifuyo athe sisetshenziswa ekudonseni amakhuba kunje inkabi labo namadonki zicubile ngakho abantu bazamile ke ukuthi awugatshompu kodwa ke kaba baningi ngakho indlala inkulu kakhulu nje basazithi ngomnyaka ophelele kasivunanga kodwa ke uhlelo lukhona engalutsho ngolwesesha welfare lalo lusuka luthathe isikhathi ukuthi abantu bahole
Unkalo bekhuluma esenkazi ngolwesithathu lapho izakhamizi ebezihola inhlanelo lemfundiso phansi kohlelo lwe-presidential input scheme uchothoze indlela lolu hlelo oluphethwe ngayo
lapha bahola inhlanyelo i-presidential input inhlanyelo emabele e-sunflower lenduku kodwa kusuke kuhlupheke ukuthi inhlanyelo le imbona athi iyaphuza kakhulu kakhulu kubuya kambe nxa ukhayelanga ngo-February nxa kubuya amabele kambe umuntu angakhona engahlanyela awavune na so bese sikhaza ukukhulumela ukuthi into inhlelo lezi nxa zibuya kumele ziphangise sithi kubo-September khona phana inhlanyelo ebeyivelisi kumlimi ngoba kugcina kungasancedisi kangako umlimi nxa inhlanyelo ibihalesi sikhathi emuva le uhulumente ubesanelisa ukuthi abhatalele abantu kodwa khathesi uqolisile ukuthi hhayi ngala mali abadala ngabazibhatalele kuma-transporters lawo
izifuyo ezivalisa inkomo ezife ngobuningi nakene seziqinile kulandela ukuhluma kotshani kanye nokugcwala kwamadamu osekulethe ithemba kubafuyi ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube
Kulandela ukutholakala kwemigelo exhumanisa elemelika leMexico athi ele El Paso le Juarez iziphathamandla zeMexico seziqale uhlelo lokudinga iminye imigelo engekho emthethweni imigelo ecatshileyo le ixhumanisa idolobho leCuidad Juarez eliseMexico lele El Paso eliseTexas emelika imigelo le ephansi komfula uRio Grande ibanzi okwemitha elilodwa njalo ixhumana le migelo ethwala ingcekeza imigelo le ilezibane kanye lemitshina engenisa imoya wokuphefumula
It is lined with wooden beams, as you will be able to see. It has beams, it has wood to prevent collapses.
Imigelo le ilamaplanka ayisekelayo ukuthi ingaweli phakathi.
Iziphathamandla zicabangela ukuthi imigelo le isetshenziswa ukungenisa abantu kanye lezidakamizwa eMelika ngokungekho emthethweni. Abalinda umngcele weMelika e-El Paso babona umgelo lomhla ka-9 zibandlela ngesikhathi bekhangelisisa imigelo echitha amanzi njalo bahle baqala ukuvala. Iziphathamandla zeMexico lazo seziqalile ukuvala umgelo lo njalo zithi zisadinga eminye.
We have increased search activities to detect other tunnels, if there are any, and our presence. Will be maintained permanently.
Sesidinga eminye imigelo. Nxa ikhona sizayivala njalo sihlale siyilindile.
Uhulumende weMexico engeze abalinda endaweni ezicatshangelwa ukuthi zisetshenziswa ngabeqa umngcele eJuarez ukuze kungabi labantu abavalelwa emigelweni kumbe abaqilibezelwa ngabatshontsha abantu.
The main purpose is to protect migrants and ensure they don't risk their lives trying to enter the United States illegally. However, after the discovery of this tunnel, we're also focused on searching for other tunnels in the area.
Umsebenzi wethu ngokuvikela abantu ukuze bengasifaki engozini bezama ukungena eMelika bengela maphepha. Kodwa ngemva kokubona lomgelo siphezulu kokudinga eminye njalo imigelo
ukuchwayisisa kuyaqhubeka njalo iziphathamandla zeMexico zithi zizinikele ukuvala indlela zonke ezingekho emthethweni ezokweqa umngcele udaba loluqeqwe nguVeronica Villafain lalwethulela yimi udaba kaNcube oweStudio 7 Siyalamukela kusigaba sabomama igama lami ngutabo kaNcube namhlanje siseRathanyana eMatobo kuward 4 lapho okulo jaha oleminyaka engamachumi amabili lasithiyagalolunye 29 odlwengule umna wakhe oleminyaka elichumi lambili sixoxa lo senator weMatabeleland South uSenator Nonhlanhla Mlotshwa
kwenzakeleyo msakazi ukuthi abazali bavumele ujaha osekhulile oleminyaka over 20 ngiyacabanga ukuthi akubele 29 ukuthi asebenzise gumbi linye lomna wakhe ole 12 years wagcina ke ujaha eseqala ukuthi athinte umntwana wagcina semrape bathi uqala embamba khonapho uqala embamba engazivikelanga amalanga alandelayo esembamba ubesembamba ezivikele ngiyabona ukuthi kuye ubekucabangisisile it was premeditated ukuthi ekhaya ngingabanjwa ukuthi umntwana lo sezicwele so kungathiwa yimi engimmisisile so yindaba ebuhlungu cabanga nje nga ungumama usucoach between ukuthi nangumntwana ongumfana usebotshwa nangomunye urechiwe bonke ngabakho abantwana ludabo luphatha njani kona lolo kuba nzima nje lasesigabeni lokukhangela abanye omama lokukhangela umakhelwane
ungathini kubazali ukuthi bengabe bevikela njani abantwana abangamankazana ukuze bengahlangani lezi zahlakalo ezifana lalesi
ukuvikela abantwana bamankazana kusho ukuthi sokuza kutsho ukuthi emakhaya lapha ngendlela nje abantu vele lahle sakhula ngayo sasisazi thina ukuthi emagumbini lapha ikhona igumbi labafana ikhona igumbi lamankazana so abazali abaqhubeke besenza lonlani usiko lokuthi abantwana bengalaliswa ndawonye bengabantu babantu banye ngenxa yokuthi ungakhangela kathesa abantu bayathatha ama-drugs bayabhuza khonoku okuchiphileyo abakubiza bathi yintshengu umfana uyabuye edakiwe kubuye kumehlule eyehlulwe yimizwe egcine sebamba umna wakhe kumbeyi ogogo ogogo sake bezosizwe lapha emakhaya kuthiwe bayabanjwa ngabafana
ye kuludaba sifili oluzwisa usizi kodwa siyananzelela ukuthi eZimbabwe udubo lolu ikakhulu lokudlengula lungani luyalusanda ngenxa yezidakamizwa kanye labanye otsheketsha endaweni ezitshiyeneyo nxa sikhangela udubo lolu singathi yiphi iluphi ulwazi izakhamizi okufanele zibe lalo ukwenzela ukuthi zibone ukuthi abantwana bavikelekile kanye lokufanele kwenziwe nxa lezi zehlakalo sezibe khona
mina ngombono engilawo ngibona ngani umbono lo uzaqala futhi kubo somabhizinisi ngiyakwazi ukuthi injengu ibhizinisi elula ukuthi uyivule kodwa sivikela nabantwa bethu sekele ukuthengisa izidakamizwa lezi ezenza bagcine sebeganga besenza into ezibuhlungu emphakathini ngoba ukufa kwabatsha ikufa kwesizwe isizwe simele ukuthi ngakusasa bangama leaders akusasa abokhokheli bakusasa so lapha sesibulele ifuture yomfana ayisekho ifuture yomntwana lo osedlwenguliwe ukuthi aza kudlulise lokho kuyinto ezamthatha isikhathi futhi njalo so ukudlwengula lokho siyakubona kuyinto e-prevalent kuma-societies ethu okule mbangela eziningi-ningi esingahlala phansi lama-stakeholders sithi sibonisane ukuthi ungabe kuyini okukhoza ukuthi abantwana kumbe abesimame badlwengulwe lokho singakukhangela singama-stakeholders sibaningi mbani singathola futhi isisombululo
sabomama besixoxa lo Senator Nhlanhla Mlotshwa ngesehlakalo esenzakale eRathanyana eMatobo Ward 4 lapho owulo jaha odlwengule udade wabo oleminyaka elichumi lambili asihlanganeni ngevikezayo ngesikhathi esifanayo igama lami nguDaba Kancube okwakhathesi siye kuntungameli Nkomo esipha uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba
langalaphuma le ndaba langalaphuma le ndaba lashona le ndaba langalaphuma le ndaba langalaphuma le ndaba lashona le ndaba
ngiyalamukela kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba igama nguNtungameli Nkomo lamhlanje sixoxa ngesehlakalo esenzakale ePhakamani High School ePlumtree ngeviki edlule yiyo abafundi bakulesi sikolo bathwalise omunye umbalisi nzima ngemva kokubatshela ukuba isishona yilo ulimi olumqoka kulazo zonke oluhamba phambili eZimbabwe abafundi balile ukwamukela lokho besithi indimi zonke ezilichumi lasithupha ezinanzwa isisekelo sombuso welizwe ziyalingana. Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Tonga Nandoro laye wethule amazwi evumelana labafundi. Sixoxa lesikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Themba kuye moyo.
Okwakuqala ntatheli i-heritage based curriculum ithi konke okwenzakalayo kugxile esigabeni. Ngilusizi ukuthi nxa sixoxa kanje sithole ukuthi eplant kulomuntu osetshela abantu ukuthi ulimi oluqakathekileyo yilolu khona eplant okwangikhona kulolimi oluqakatheke kakhulu.
Ukuphikisa kumbe ukuqondisa umbalisi nxa ethe wakhuluma okungayisikho kulicala yini moyo njengoba kuthiwa abafundi besebebuzisiswa ngamapholisa?
Abantwana bebengaphikisi, bebeqondisa okuyikho okufunwa yi-heritage based curricular. Kuzaba licala nxa kuyikuthi thina sonke ekade sesikholelwe ukuthi i-heritage based curriculum izosinikeza ubuntu bethu. Nxa kulomunye osevuka esithi abantwana laba bayenze icala ukuzama ukuqondisa umbalisi ukuthi hathi mbalisi thina kathesi siseplumpt. Eplum tree ulimi oluyilo luyinsika isikhalanga. Nxa kulomuntu osekwenza kube licala kutsho ukuthi kulicala ukuba ngumuntu.
Njengababalisi liyake likhulumisane yini ngezehlakalo ezinje?
Uhluphe sesilalo kakhulu kakhulukazi singababalisi ukuthi sesilababalisi lababalisi abathunyiweyo, ababalisi ababuya beyame kakhulu kwezombusazwe kulokuyama ekunikeni abantu ulwazi. Singasolana singasolani kodwa umuntu othunyiweyo uyabe sefezile umlanda othunyelweyo lingaze limsole kakunako ukuthi liyamsola ngoba yena uvele kakumele angasolwe yini, kumele asolwe yilaba abamthumileyo.
Udaba lwababalisi abafundisa lapho okukhulunywa indimi abangazaziyo ngolunye oluhluphayo elizweni lithini ngalo njengenhlanganiso?
Njenge-Athuzi sesike sabeka umbono kuhulumende wokuthi hathi siyananzelela ukuthi vele imisebenzi ayikho. Kunzima ukuthi umuntu eseqhatshiwa yale ukuthi mina sebafundisa indimi ezintathu ezingayisizo lezo azikhulumayo. Mina ngikhulumisa iNdebele. Nxa ngisiyangena ekolitshini ngangifundisa indima ezintathu asithi isitonga, isikhalanga, isishona. Omunye oyazi isitonga afundisa isiNdebele, isikhalanga, isindawo. Ukwenzela ukuthi nxa umuntu ekhetha izindawo, akhethe izindawo zalezi ndima asezazi. Injongo kahulumende weZANU-PF ukuthi yenza abantu babe ngamashona. Lokhu angisoze ngikukhulume ngimeli i-Athuzi, ngizakukhuluma mina ngikhangele okwenzakalayo njengomuntu osemkhononi weMathebeleland North. Ngoba ingatsha zonke zikahulumende ungafika kithi lapha eMandebeleni uzathola ukuthi abantu ababamba ingatsha zonke okuyibo okungenwa kube ofisini oqoqoda kuye uzama ukuthi lizwisisane ngohlupho kumbe ngendaba obuye ngayo lizafika lihle lihlulane kukhulumeni wena ukhulumisa iNdebele akutshele ukuthi andinzwa andinzwe iNdebele.
Lolo bekuluhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Besixoxa lesikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Themba kuye moyo. Asibeni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Yimi uNtunga Milinkomo.
Siyabonga ntungameli Nkomo ngokusipha uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Uhlelo abaculi bethu liviki ntungameli Nkomo eStudio 7 uxoxa nomculi kaMasikandi osacathulayo ozibiza ngejongosi lezinsizwa ephethe idlalade lakhe elitsha.
Yeah, 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 yeah. Nachabula Uadani, who speak your favorite. It is a lame of Gadwa, no coming over, Mogusuga, Suga Enkai, and the one of Tosses School. Into the Nikale Ungena last year, 2024, no April. Nakala was saying by Albanian of Gada, and once a week, Saga, 15 January 2025.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi
ningamukele njengomfana osangena emthulweni inkhaso kuzonke inkundleni zokuxhumana engilinikeze zona nabafuna ukukhuluma nami uma WhatsApp inamba yami yezelela
kanye sikhanyele ebezihamba phambili vakhala ngohulumende abaphikisayo eZimbabwe ngokubotshwa kwabathenga bethengisa impahla okuthiwa babulala amabhizimusi amakhulu. Abakubandla elibusayo bathi kumele kulungiswe udaba lwabathengisa impahla emigwaqweni ukuze amabhizimusi amakhulu engabhidliki. Izakhamizi zeGwanda North sezidlela evalweni ngenxa yokudoda lokutsha kwezilimo okudalwe lizulu elikhulu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngoTabo Kancube. Abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuya ebulenjini kukheli ethi www.voaindebele.com kumbe okusilandela kuWhatsApp kuchannel ethi VOA Ndebele.
Siyalibonga ngoku
ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakare.